kangazi ukuthi amasiko ayachiyana. Mina ngokwazi kwami uzimu luwela abantu ababe belomunye wabo oyabe echitheli igazi elingelacala. Mhlawumbe anyamalale kuthuliseke kuthi. Kodwa-ke imvama yena lowo oyabe ekwenzile angasila kodwa aphile lobunzima bokufelwa ngendlela engaqedakaliyo kwabakithi. Kangazi-ke laba bathi nxa angabekwa entabeni yonaleyo lapho kubekwa khona abanye bazaqedwa luzimu mhlawumbe lisiko lesishoneni. Kumbe njalo utsho ukuthi balisandla ekufeni kukamkhazi xa kusiya esintwini sakithi. Kodwa kwesakibo hhayi kangikwazi kwaze ukuthi yikho lokhu ukuthi ungachitha igazi elingekacala unyamalala ungabonakali. Ungafuni ukuthi nguwe uzimu luzahlasela. Ungakuthiya wena njengoba ngisitsho bethatha itsho lezizukulwane zakho baze basho abadala ukuthi hayi lokhu kubangelwa yikuthi uyihlo omkhulu wenza isiga esithize nyakana thize. Lokhu okuthi kodwa ukumbeka entabeni kungaba bangela uzimu. Hayi ngingazi isiko lelo elitsho yibona ababathi bazadliwa luzimu.
Esintwini khona nxa lithe labeka umuntu endaweni lapha bengafuni khona kuyenzeka yini ukuthi alihlamukele alihlasele ngozimo?
Ye ikuthi sesisiya enkolweni yabantu ye ngoba ngiseke sizwe sibone abanye nxa kuthe kwaba lo kuxabana ungazwisisani ungazwanani ekubekiweni komuntu endaweni ethize mhlawumbe ebingafunwa ngulowo obekwayo kumbe abanye bengafuni. Bayenza imithanithani lesintu sabo babike lasemadlozini nakibo ukuthi amadlozi lalo osehambile bababona ukuthi benza nalaba abantu abaphambana lokhu abawufisayo. Mhlawumbe-ke lapho usila kungathiwa luzimu kodwa kuyabe sekubangelwa yimikhuleko yalaba ababekhuleka kulokhu abakhuleka kukho ngaleso sikhathi ukuthi laba abantu baphambanisile kabashaye ngosifayo.
Umbona efihlwa ngaphi uMgabe njengoba kulokudoniselana okungaka phakathi kwemuli yakhe lohulumende?
Leyo impicana dala insinda baphenduli kuba lukhunyana kodwa ngibona abe ekugcineni uhulumende lo uzakwenza awufunayo. Labana abantu njengoba size omunye wabo esithi bazacupha inhlabathi labo bayekwenziwabo umngcwabo khona lekha kuthi bazakwemba labo ithuna bathatha inhlabathi mbeiro ekhandaphana entabeni kule nhlabathi bayekwenza isiko labo lokumngcwaba labo ekhaya. Kutho ukuthi angangcwatshwa indawo ezimbili angangcwatshwa khonapho eHerozi ekha ngendlela le efuna ngohulumende labanye lezimvuna zakhona lezo lale indlela abazayenza bona abakibo abawugushungu ukuthi bathathe inhlabathi bayemngcwaba eceleni kukanina. UMgabe ngombono wami uzangcwatshwa indawo ezimbili. Umzimba uzangcwatshwa entabeni kodwa isiko labo elabogushungu elizayo elabe lingcwaba umoya uyangcwatshwa kuzimba.